isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le MDC lithi sokufanele uMongameli Emmerson Mnangagwa avume ukuthi wehlulekile ukubusa ngoba nanku wehluleka ukulungisisa udaba lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ephethulo.
Lakho ke kuzafumana ukuthi ukukhwela kwama-project kuyabandezela kuntengo yezihambi ngoba abanikazi bamabhasi bazakuseza intengo leyo.
Iningi lithi likhathazekile kakhulu ngokukhwezwa kwemithelo wokusebenzisa imigwaqo kwintuba zama-toll gates elandelwe yikukhwezwa njalo kwentengo zamafutha ezimota. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze imbono ehlukileyo mayelana lempumela yophenyo osoludale olusedalele ephalamende lohlangothi lukahulumende lwama-pension olwe-National Social Security Authority.
Njenge-MDC ake lilalele lisizwa umongameli wethu uNelson Chamisa ekhuluma ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe le-dialogue ukuxoxisana singabokuthatha lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi sokufanele uMongameli Emmerson Mnangagwa avume ukuthi wehlulekile ukubusa ngoba nanku wehluleka ukulungisa udaba lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ephethulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla amahlayana. Kodwa yena uhulumende uthi uyalulungisa lolu daba njalo usekhulumisane lenkampani ye-South Africa ukuthi isize. Isiphathamandla saleli bandla isibona ngogatsha lwamagetsi. Unkosikazi Jasmine Tofa usichazisela okuningi okwenziwa libandla lakhe ukubamba uhulumende ngamandla okulungisa lolu daba.
Okukhona ukuthi nje njenge-MDC ake lilalele lisizwa umongameli wethu uNelson Chamisa ekhuluma ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe le-dialogue ukuxoxisana singabokuthatha lokhu okwenzakalayo kathesi ukuthi bazama ukuthi kube nemizamo yokuthi kukhulunyiswane ngokuthi izinto ziyabe zilokho zikhwela kangaka kungakhangela ukuthi ku-affecta abantu abasezindlini, abantu bamabhizimusi, izinto ziyakhwela. So yikho esikukhangeleleyo khonokho ukuthi singaxoxisana kwenye kukhonesi esingakwenza. Because okukhona kathesi liyabona ukuthi uhulumende lo khona abantu kabamthembi ngokuthi ukhetho olwayenzakalayo oludlulileyo siyakwazi sonke nje ukuthi sahambisana emakoti njengoba sasikwazi ukuthi thina njenge-MDC alliance sawina ukhetho lolo oludlulileyo. But kathesi kumele sikhangele ukuthi kuyini esingakwenza njenge-MDC ukuthi incedise ukuthi abantu basuke ngaphi ekudubekeni lokho.
Ukukhulumisana kukamnumzana Chamisa lomnumzana Mnangagwa ubone ngani kungaqeda njani ukuswelakala kwamafutha ezimota kumbe amandla amagesi?
Kungaletha abantu ndawonye bazwanane kubanjwane in some way kwenzwe into ekuthiwa i-transitional government anti yabona almost like ilokuzeni i-GNU liyana yenziwa kodwa kungayisikho khonokho. Because kathesi anti yabona ukuthi ukuthi amanye amazwe ainveste izimali zabo eZimbabwe ngabanathemba but bangabona sokunokuthula kunokuzwanana kuyaletha ukuthiwa yi-confidence yikho esibona ukuthi kunceda.
Lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sogatsha olubona amandla amagetsi kubandla le-MDC njalo elilunga ledale leparlamente sixoxela ekobulawayo. Inengi lithi likhathazekile kakhulu ngokukhwezwa komthelo wokusebenzisa imigwaqo kuntuba zama toll gates elandelwe ukuqonga njalo kwentengo zamafutha ezimota isithi lokhu sekubangele ukuthi imbadalo yokugada amabhasi lezimota laye ikhuphuke. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Abamela izihambi labo bathi ukukhwezwa kwalumthelo kuza kwenza ukuhamba elizweni kube nzima ngesikhathi sekhefu lamaqhawe njalo kuvele kuzalandelwa ukukhwezwa kwentengo yempahla lento yonke elizweni. Ukukhwezwa komthelo omgwaqo otheliswa abatshayela izimota sikhathi sonke bengena lobabephuma isabelo sinye ngasinye kwethulwe ngumphathi intambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula umbiko wendleko zikahulumende owe midterm fiscal policy. Umthelo wemota ezincane usuke kumadola amabili usiya kumadola alithumi ukuthi wamakhombi athwala abantu okade ungamadola amathathu ukhweze waya kwalithumi lanhlanu ukuthi wamabhasi okade ungamadola amahlanu ukhweze waya kwangamathumi amabili. Isikhulumeli senhlanganiso yemela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS esigabeni seMathebeleland umnumzana Norbert Mafu uthi lokhu kuzangezela indleko zabanini bamabhasi abazabanjwa amandla ukudlulisela le ndleko kuzihambi.
Kusi phambanisi lesibili kakhulu besingakukhangelelanga. Ngakho ke uzafumana ukuthi ukukhwela kwama-tollgate kuyabandezela kuntengo yezihambi ngoba abanikazi bamabhasi bazakhweza intengo leyo.
UMafu uxwayise uhulumende ukuthi akhulumisane nenhlangothi zonke eziphatheke kumsebenzi ayabe cabange ukuthi akhweze imithelo. Ukukhwezwa komthelo wentuba zama-tollgate kuzahle kubambe ngamandla abamabhasi ukuthi labo bakhweze inhlawulo zokugada ikakhulu ngesikhathi sikhangele ikhefu lokukhumbula amaqhawe ele Heroes Day ngempelaviki ezayo. Amabhasi asuka eHarare elubhekise kobulawayo namhlanje abebiza inhlawulo yokugada engamadola alikhulu lamathumi amathathu i-130 isuka kumadola ngamathumi ayisishiyagalombili i-$80. Unkosikazi Sikhangele Tshuma uthi linhlawulo izakwenza ukuhamba ngesikhathi sekhefu kube nzima.
Uhamba athi it's going to be a disaster, vele kuzaba i-disaster. Khangela intengo zangkhona sezikhwelile athe songifuna ukuya ngikhaya, ngifuna ukuya uyafika nje endlini lami-ke ngibabulise, but how can I say hi indaba zamabhasi angikhona sezikhwelile.
Kunjalo nje izihambi zasemadolobheni lazo zikhathele ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuthi inhlawulo yokugada amakhombi layo iqonge. Kodwa uhulumende usethembise ukuthi uza kwengezela amabhasi enkampani yeZupco wona azathwala uZulu ngentengo ephansi. Umnumzana Leopold Mnende uthe uhulumende kufanele angezelele amabhasi eZupco kuzo zonke indawo ikakhulu ngesikhathi sekhefu elizayo.
Thina sikhala ngokuthi amaZupco bus, thina endaweni lapho esihlala khona singaboni iZupco ka-1. AmaZupco lawa akunamaZupco amatsha abuyile kodwa siwabona.
Uhulumende uphakathi kohlelo lokuletha amabhasi afika amakhulu amathathu azathala uZulu emadolobheni kanye lasemaphandleni njengendlela yokuvikela uZulu kunhlawulo eziphezulu. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi angamachumi amane lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko othi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesibhedlela kwele Singapore. Umongameli Mnangagwa uthi odokotela abamelaphayo bafuna ake ahlale okwesikhathi esithe xaxa ehlolisiswa njalo eselatshwa okwenzeka kwaba yisikhathi eside esesibhedlela. Uqhubeka wathi ngeviki edluleyo uthumele iqula eliyebona ukuthi uqhuba njani khona le kwele Singapore. Leli qula ligoqela umabhalane omkhulu wedale lePhalamende umnumzana Meshack Sibanda, udokotela ovele ekhangele umongameli Mugabe elizweni usikhwica mfundo Jonathan Mathenga, lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Isaac Moyo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi aqhubeke ekhulekela umnumzana Mugabe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Izakhamizi zakwaBulawayo ziveze imibono ehlukeneyo mayelana lempumela yophenyo osoludale lePhalamende lohlangothi lukahulumende lwamapension olweNational Social Security Authority oluveza ukuba kulezigidi ezedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa zamadola ezachaphazwa kumisebenzi yenkohlakalo ngumphathintambo ogatsha olwaluphethe loluhlangothi unkosikazi Priska Mufumira. Ibhanga le Nedbank lamankampani athile uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi labantu abakumpentsheni bakhala ezimathonsi ngoba imali abayiholayo ayeneli ukugada besuka emakhaya bezothatha lezo mali emabhanga asedolobheni. Iningi labo aliholi ngesikhathi njalo bavame ukulala belinde emabhanga ukuze bathole ingcosana abayabe bethe bayifakelwa. Umnumzana Efincube uthi isizwe sesifile nya ngenkohlakalo, akumelanga kuvunyelwe okunje.
Isizwe sakithi sife saphela du ngenxa ye-corruption. Njengoba ubona nje ukuthi ama-pensioners abantu asebethethe umhlala phansi bebethwele nzima bengatholi izimali, kanti imali ziyadliwa yi-NASA, ziyadliwa yi-Ministry ye-Social Welfare eyiyo efanele yendle ogogo labokhulu lalaba asebethethe umhlala phansi.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impensheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Sithe sikhitshelwa imali esizidoneta lapha ibingamayo. Kajazi asisaphiwa mayusa besihola ama-$80 in usa. Kajazi sasinikwa ama-$80. Irate yebond le usa is how much now? In fact, singathi thina ngemva kwalokhu kuvele thina ukuthi sesinikwa i-$1 kuphela empentshenini yethu.
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga ingcazelo kwabe-NASA lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama 3-4 years sithola ukuthi imali asitholi bathi siswipe icash vele kayikho. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi thina sa contribute le imali ikuma user that si ill treated vele sibanjwa njengenyamazana angani intruder umuntu oyisigebengo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Tseponare uthi ulusizi ngokulahleka langokuchaphazwa kwemali enkulu kangaka.
Nana ukhulunywa ngayo lana akusimali yokudlala elahleka ngamadili alawulwa ungqongqo kahle uPriska Mafumira kona noma nje kuyisenzo esingethusiye kulo hulumeni wenkohlakalo nokweyisa amalungelo lolundu kuyisimanga lixuku elithile likaZulu eliqhubeka likhetha izanu yona inganaki izidingo zawo.
Umnumzana Oscar Nyathi uthi ibandla elibusayo alimanga lapha ekuhuquluzeni imali yabadala.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi antshontshele abadala izimali lezi abazisebenza nzima. Abadala basebenza nzima ukuthi bathole imali lezi, kodwa izanu PF lokhu iqhubeka intshontsha imali zayo isenza amabhizinis ayo engaphathelani nangala abadala. Abadala bayazifuna imali lezi, kodwa i-government yezanu PF, izanu PF still kayiso ziyekele kuntshontsha, izahlala intshontsha. Hayi imali engaki, imali le iningi kakhulu imali esikhuluma ngayo, wese kungama US dollar. Besicela abadala bephiwe izimali zabo.
Okwamanje unkosikazi Mufumira ulokhe evalelwe esigodlweni kulandela ukuphuma kwalolu phenyo ukuba achaze ukuthi kwahamba njani ngemali yabadala eyenasa abangasayitholiyo emabhanga, njalo sebeyiphiwa ilibond note hathi idola leMelika njengokuyikhupha kwabo besasebenza. Abadala abaningi balala emabhanga belinde ukuphiwa imali, kuthi ngezinye insuku bengayitholi ngemva kokulala belindile. Abanye bavele abayitholi loba nje babebhadala kuhle enasa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ningakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk wa Fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sikhangela ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimoto osokubangelwe ukukhwezwa kwembadalo yokugada imichova lamabhasi kanye lempahla nokudla elizweni. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ekhuluma ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantu abangamachumi amathathu ezabelweni ezimbili ngempelaviki, umongameli Donald Trump weMelika ufunge ukuthatha amanyathelo esola abamhlophe abasekela ubandlululo lwabeminye imihlobo, njalo ikhuthaza ukuhlolisiswa kwalabo abadinga ukuthenga imbhobho. Kodwa abaningi basele bedanile ngoba akazange aphathe ngokuthi kumele kwethulwe umthetho wokusetshenziswa njani lezi zikhali. Isilinganiso sabangelamsebenzi kwele South Africa sibikwa silokhu siqonga eminyakeni elithumi lasithupha edlulileyo, sahlala kumathumi phose amathathu ekhulwini i-29%. Umongameli Cyril Ramaphosa uthembise ukuthatha amanyathelo ngalolu daba lapho edinga usekelo kukhetho nyakenye. Kwezempilakahle namhlanje siphatha ngimpilo kaKhasam Ndlovu wakobulawayo, owazalwa eyintombazana kodwa elemizwa yabesilisa, owenelise ukuqala uhlelo lokwelatshwa kwele South Africa ukuba aguqule isimo sakhe abe ngowesilisa uqobo. EZimbabwe yakukabile indlela zokuhlinza kumbe ukwelatshwa ukuguqula abantu ukuze babe lesimo ubulili obuhambelana lemizwa yabo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuzalwa nobulili obuhlukene lemizwa kuvamile kweZimbabwe, kodwa awukabi lezibhedlela ezinganceda abafuna ukuguqula isimo sabo. USamu Ndlovu oleminyaka engamachumi amathathu lane wazalwa engowesifazana kodwa elemizwa yabesilisa, uchaza ngobulili bakhe abakubiza ngesilungu bethi transgender.
I-transgender ngwayo esintwini akuvamanga ukuthi kube lamagama achasisa kahle kahle, kodwa umuntu wokuthi ngokuzalwa kwakhe umzimba wakhe uyabumi ngenye indlela, kodwa ubulili bakhe ukuthi yena.
UNdlovu uchasisa ngempilo yakhe kusukela ezalwa lalapho ekhula.
Kusukela ngimncane nje kwakunanzeleleka nje ukuthi mntano otheni labanye abamephezeli yamangazana. So yathola ukuthi lento nje vele engangiyizithandana lempahla nje engangisizwa ngingani ngiyakhululeka mangisiqokile ileso kwakuthiwa nje ngezabafana.
UNdlovu uthi ukuba yi-transgender kuchiyene lalabo abakhetha ukuthandana ngobulili obufanayo.
Esikhathini esiningi abantu basuke bephambanise imicabango yabo nxa becabanga i-transgender ngoba uyathola ukuthi basuka bekuhlanganisa le ndaba leyana yesidabane. So ubu-transgender abulani lokuba yisidabane.
UNdlovu uthi eZimbabwe akulandlela yokuthola usizo kodwa kwamanye amazwe agoqela kwele South Africa.
Okwangathesi ukuthi elizweni lethu akulala esingathola khona usizo. Into eqakathekile ngokutransition kuqalela emazweni okuyabe kulendlela zokuthatha amanyathelo lawo.
Uchaze ukuba ngemva kwemithi enathwayo umuntu uyahlinzwa ahambelane lobulili azizwa eyibo.
Baqala bekukhangelela i-counseling kakhulu. So u-counseling leyana ukuthi uzuzwisise ukuthi liqiniso kumbe hayi ukuthi ukusonisa isimo. Besuka lapho sebeyaqalisa bekunika ama-hormones athatha umzimba awunika bathi ama-characteristics obudlisa lobo bufazane. So lawo uyawathi awathatha ngokuya kwesikhathi bese kusiba lamanye ama-operation. Ukuthi sebetshintsha ke izitho lezi bayayenza ukuthiwa i-top surgery bekhiphe nje amabele belungise nje ukuthi umntabe lesifuba sesidoda belungise ukuthi umntabe lezitho zona lezi ezihambelana lobulili bakhe aziswe yibo.
UCaroline Mudzengi umngane kaSam uchaza intokozo yakhe ngesimo sikaSam esitsha.
Into engithakazelela kakhulu ukuthi Sam sekwazi ukuphila njengesimo ayivele eyisoso. Of course umuntu engathi mhlawumbe waye efuna ukusiguqa indlela azalwa ngayo or something, but hayi ananginkinga lakho.
Usikhulile Sibanda uthi uSam wabamazi kusukela kudala.
Ngasenesisikhathi ngiyabona wayengakafiki endaweni azi-understanda yesu umuntu oyi-trans, but now I think after realizing ukuthi ungu-trans sengibone ngumuntu o-free and really much happier than ngesikhathi sona iso engakazi-discover ukuthi uyi-trans.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo e-Trans Research Education Advocacy and Training uZo Ahmed, inhlanganiso elwela amalungelo abantu abalobulili obungahambelani lesimo somuntu, uchaza umsebenzi abawenzayo.
Because amadokotela awafundanga on transgender section. At one point sake saba le training eyayihoswe i-Treat in Harare. I-outcome workshop wathiwa khona i-medical school lapha eZimbabwe kule section ye-transgender ukuthi what is a transgender, yiwo ama-treatment anjani. But bathi bayeqa because it doesn't conform to African society, but it's Western.
Kucwaningo olwenziwa yi-Treat eZimbabwe ngomnyaka ka-2016 luthi ezweni kulabantu abangamakhulu amane abaphila mgceke lobulili obungahambelani lesimo sabo. Isisekelo sombuso welizwe asicace ukuba sithini ngabantu abazalwa benesimo esingahambelani lobulili babo, kodwa kusuka kube nzima lapho sebefuna ukuguqula izithupha kumbe incwadi zokuzalwa lokuchada. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla leMthwakazi Republic Party MRP balobele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi lamhlanje besola ukubotshwa kwamalunga abo amathathu ayetheswa icala lokubangela udlakela ngelanga lomhlangano wekhomishini ekhokhelwa uMnumzana Halema Mohlante eRainbow Hotel kobulawayo ngomnyaka odluleyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulandela ukuboshwa lokuvalelwa ejele kwamalunga ebandla le-MRP abalisa uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Sibanda, umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ulobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi esola lesi senzo.
Kulogwalo esengilibhalele u-Emmerson Mnangagwa njengopresident welizwe leZimbabwe ngesenzo sakhe sokubopha ama-members ebandla lethu leMthokazi Republic Party ababotshwa last year ngesikhathi kule commission kaGalema Mukandi kobulawayo eRainbow.
Umoyo uthi amalunga ebandla lakhe awalacala.
Khona zukela uVenat Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Sibanda bavalelwe ke bathunyelwa eGami prison belinde ukugwetshwa kwabo ngolesithathu. Besethiswa icala lokuthi bakhoza udlakela kuMokhlante Commission.
Umgcini sihlalwe MRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi usekela incwadi elotshelwe uMnangagwa.
Ngikhuluma ngisekela incwadi ebhalwe ngumongameli wethu uMqondisi Moyo oMthokazi Republic Party. Siyakusekela ukuthi uMnangagwa angasebenzisi amapholisa lama-judges as politicians, kodwa abasebenze ama-positions abo. Lokho sikubona mhlophe ngendlela abenza ngayo. Abantu bakithi laba ababotshiweyo babe khulumela i-commission okwakuyindawo yokuthi umuntu ongeke akhulume okusenhliziyweni yakhe, kodwa ngemva kwalokho sebebotshiwe baseGama.
Olwela amalungelo oluntu unobhala jikelele we-ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi umongameli we-MRP wenze kahle ngokulobela uMnangagwa incwadi.
Kuyinto enhle eyenziwe ngamajaha e-MRP ukuthi bebhalele umongameli. Nanko vela abantu laba bathi bekhuluma bayokhuluma kukhomishini bekhuluma ngezikhalazo zabo, anti nguye watsho ukuthi the voice of the people is the voice of God. So yena uma abantu bethi nguye wabulala abazali babo, uma yena ecabanga ukuthi akusiloqiniso kumbene ekholo ukuthi ayisiloqiniso, akangababophi kodwa akaveze ubufakazi obutshengisa ukuthi hayi yena kakho kasuye owabulalayo.
Abathathu laba bavalelwe eKami prison ngolwesihlanu, banende ukugwetshwa ngolwesithathu kuyona le iviki. Kuncwadi yakhe umongameli we-MRP usesole ukusebenza kwedale ezweni kanye lomongameli Mnangagwa ethi abathathu laba abalacala kabakhululwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Ntshantshi uthi aqhuba kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emidlalweni ehlukeneyo kulezi nsuku.
Iqembu leZimbabwe elidlala umhlobo we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu selinqobe kwimidlalo emithathu eselidlale kumncintiswano wenkezo ye-Victoria Cup. Ekhuluma nentatheli zindaba ngemva kokuba leli qembu linqobele eKenya nge-30 ka-29 ngomgqibelo, omqeqetshi walo uBrendan Dawson uthe abadlali abasakhulayo sebedale umehluko omkhulu ekudlaleni kwaleli qembu lona ebeseliphenduke umthatshuzwa eminyakeni edlileyo.
Si labadlali abasakhulayo abanye babo baleminyaka elithumi lathoba munye munye njalo balamadlabuzani, okuyinto edala ukuba umumo uqembu lethu kube ngokuthi wonke umuntu ufuna ukudlala ngoba belokuzithemba.
Lo mdlalo wangomgqibelo obungekho lula njengoba la maqembu ehambe kukiefe ngujikelo bhanqa 17-17, kodwa ukukhahlela kukakapteni weqembu leZimbabwe uHilton Mudariki yikho okwenze umehluko. Emidlalweni yalo emibili yakuqala, iqembu leZimbabwe litshayele eZambia nge-39-10 kwakuqala, kwathi kwesibili linqobele Uganda nge-31-26. Emdlalweni walo olandelayo kumncintiswano we-Victoria Cup, iqembu leZimbabwe lizadlala leli Uganda mhla zingama-24 kuyona le inyanga kaNcwabakazi. Emdlalweni wenguqu, iqembu lama-Warriors lidlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano we-African Nations Championship, iChad ngamafitshane ngemva kokunqoba eleMauritius nge-3-1 ngensonto enkundleni ePapa Fields. Nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo edlalwe ngamaqembu lawa, iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 njengoba litshayele eMauritius nge-4-0 emdlalweni wehlandla lakuqala. Iqembu lama-Warriors lizadibana neqembu leLesotho kwisigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokuba eleLesotho linqobe eleSouth Africa. kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquko elifinyelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu leli liqeqeshwa nguSithethelelwe Sibanda litshayela eSwaziland nge-7 kanya namhla emini, okusho ukuba yilo eliphuthe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwesibaya sikaGroup C, njalo lizadibana leqembu leSouth Africa kusigaba sesemifinal. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uMMC Phayena olitshayela emambuleni kane, uMavis Chira ndu ohlohle kabili kanye loRudo Neshamba ohlohle elilodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.